laba balekilezi ingozi kakhulu ngobana kabaziwa lesimo sabo ukuthi sinjani bazahlangana lobani kutheni kwathini kuba into enzima leyo ukuthi abantu bayithathe lula sengathi bangabanjwa masinyane ngobana njengoba nje bebalekile sebendani ezijiyeneyo bahlangana labantu abaningi abanye vele ngababazi labo ngabazichazi ukuthi babaleke besuka ku-quarantine yinto embi leyo kumele badingwe babonakale baze bachaze lembali yabo ukuthi besuka lapho bahambe njani ukwenzela ukuthi nxa belala ngumkhuhlane labo abahlane labo bathole ukuncediswa masinyane.
Manje ngokubona kwakho abantu labo ababalekileyo abasoze befike na endaweni ezifana labogwanda khona ngapho?
Yikho esikwesabela khona ukuthi njengoba besuka khona eBrightbridge idolobha elikhulu lokuqala eGwanda engxenye sikhuluma nje sebeke bagudlana labanye abantu ngoba baziwa labo bantu. Yikho esikwesabela kakhulu ukuthi bagcina bephambanisa lenhlala kahle abantu ngoba umkhuhlane lo kuyethusa ngoba akubonakali ngamehlo kugcina kubanjwa imitshina. Yikho sibili abantu abakwesabelayo ukuthi nxa bengasuka eBrightbridge xa bengapha kumbe bakobulawayo kumbe bangaphi iGwanda ngenye izindawo esendleleni engaba sendleleni leni yalabo bantu beselapho angabe bakhona sisaba kakhulu sibuke ukuthi bangabuya besithwalele ukufa lokho sengathi bangatholakala masinyane lathi sizwe isimo sabo kwenzela ukuthi sihlale sazi ukuthi kambe ngabe badlule lapha siphebonga kanani. Into yakhona sibili kumele banje ngokuphangisa badinga masinyane.
Kubaleka kwabantu laba kungakutshengisani ukuthi uhulumende kabagcini kuhle na kumbe kumele bagcinwe ngamapholisa lamasosha ukuze bengabaleki?
Yebo, engxenye mhlawumbe bangakhala ngokuthi kabaphathwa kuhle kodwa phela kathi vele ophethe kuhle ngubani engathi labo bonabo thina esizidlalela ezindlini kubuhlungu kodwa sihlaliswa ukuthi sizama ukuthi siphephe esimeni lesi esikuso. Kakula muntu othanda utshona evalelwe sengitsho khona le mzini wakhe kakumnandi ngitsho kuyadina kuyadaka kuyasinda kodwa kumele ke kwenzakale ngobana indlela ayikho enye indlela kwenqabela umkhuhlane lo. Ye nxa sekuswelakala ukuthi bagadelwe ngamapholisa lamasosha akube njalo ngoba impilo yabo bebalutshwane benjalo ngazake ivunyelwe ukuphambanisa ilizwe lonke kumbe isizwe sonke.